Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7 ngenjabulo namhlanje ngolwesine mhlaka 22 Nhlangula 2023 ngoGift Dube. Lendabeni zethu namhlanje.
Kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepart. So kule nhlupho thizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise izekhi ingakavali.
Inani labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libika lilakho ukuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission yengeze isikhathi sokuthi labo ababhekane lobuzima izolo balungisise namhlanje.
Kuyinto enhle kubana lathi sesilomthina lanqa nje kusuka kube nzima ukuthi nqa umuntu esuka khatshana sesikhangela endaweni esifana nabo Bhinga ethindele ukuthi mayebuya esebuye Harare.
ELeZimbabwe namhla livuselele uhlelo lwalo lwezempilakahle olokuhlinza inhliziyo i-open heart surgery. Kulequla lakwele Belarus elikhokelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende walelo lizwe uNomzana Leonard Zayats elethekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labantu abafuna ukuncitisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe libikwa lilakho kuqansa namhla ngemva kokuba ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isiyengeze isikhathi sokuthi laba ababhekane lobuzima bokubhadala imali yonke ebifunakala izolo benelise ukwenza njalo namhla. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi abakade befuna ukubhalisa ukuncintisa kukhetho behlulekile ukubhadala ngenxa yemitshina ebeingasebenzi emadali awe-nomination court. Isaziso esethulwe yisiphathamandla seZEC uMnumzana Ithoyile Sligwana uthe abantu laba bagcine bephiwa elinye ithuba lokuqediselwa isikhathi namhlanje ukuze balungisise obekudingakala abangenelisanga ukwenza izolo kusiyafika ihola lesine emini yantambama namhlanje. Izeki ithi iyenze lokho ukuze laba bafuna ukuncintisa kukhetho bangene kukhetho kungelani lokuba basuka kuwaphi amabandla. Umkhokheli webandla le-Labour Economists and African Democrats League uNkosikazi Linda Masarira ngomunye wabancedakale ngokuqheliswa kwesikhathi sokuthi abantu babhadalele ukubhalisa.
I think Zach did not do due diligence. They should have had at least issued their notice of warning so that we would have addressed to the bank.
Zach kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo. Kodwa sengigijimela eZach ukuba ngiyebhadala imali ngilungise amaphepha ami.
Isikhulumeli sebandla liphikisayo le-MDCT uMnumzana Witness Dube yena uthi bona babenohlupho lokuthola imali emabhanga.
Kethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela kwa-account yepart. So kule nhlupho thizene sibe lazo izolo kodwa eziqalise izekhi ingakavali. Okutsho ukuthi udaba lwethu lokubhadala asiyonto esikhulume ngayo sokuvaliwe, yinto esiqale ngayo, yinto njalo izekhi eyaziyo ukuthi uhlupho lwakhona bekuyini. So ekwenzeni into zomthetho lapha izekhi layo kumele kunazelele ukuthi umthetho kumele umeke isense, in other words ngezinye indlela uhambelane lesimo esikhona.
Ibandla leZANU-PF lithi selinqobe endaweni ezilithumi lantathu 53 ukumbiko eliyithole kubameli bayo endaweni zonke zelizwe ngoba amabandla aphikisayo engazange afake abantu abancintisayo kulezo ndawo. Lokhu kubike umqoqo omsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
We now have 53 uncontested positions in our councils. So already in the bag
we are abantu abafika 53 asekengena kukhetho bengancintiswana kumakhansili ethu. Siyathaba njalo sithi amhlophe kulabo abangu 53 asebenqobile bengenzanga umsebenzi omkhulu.
Imizamo yokukhuluma labe CCC yehlule ngoba iziphatha amandla zebandlaleli abafana lonkosikazi Ellen Shiriedenga, umnumzana Gift Siziba, unkosazana Fatsa Imayere lomnumzana Nelson Chamisa bebengaphenduli umakhale kukhwini ingcitshi kwezombusazo umnumzana Bekezela Gumbo uthi amabandla aphikisayo alomsebenzi ozwayo ukuthi banqobe ukukhetho
uma results azaphuma inxa yokuthi thikuzi yangekho akeke iyangekho thikuzi laba sosongayinika ukuthi yenze noma yini kodwa into okumele inazele ukuthi as long as i-credential candidate ekhona kuma wadi wonke nalawo e-contest kutsho ukuthi ama-agents e-thikuzi abe khona ekhangela okwenzakalayo kuma police stations wonke lawo but kukhuluma into indaba enje ne-thikuzi ukuthi ayikho ukuthi ayila presence iZimbabwe yonke
okwakhathesi abantu asebenelise ukubhalisa ukuze bancintise ukhetho lokudinga umongameli welizwe ngabathi umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF umnumzana Nelson Chamisa oweCCC umnumzana Douglas Monzora oweMDCT umnumzana Lavmo Maduku oweMCA umnumzana Trust Chikora oweZimbabwe Coalition for Peace and Development umnumzana Xavier Kasukwe Rosemeleyo lomnumzana Joseph Busha oweFree Zim Congress ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Loko sikudaba lonye idala le nomination court kobulawayo liqhubeka umsebenzi walo ngokuthula kusukela izolo kuze kube namuhla ube kubhalisela khona labo abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga amakansela lamalunga edala lepalamende kubika uAnastasia Ndlovu
Abesifazana abamela amabandla ezombusazwe ahlukeneyo aveze imibono ehlukeneyo ngokwenelisa ukuphanyeka amaphepha abo ukuthi bancintise kukhetho lalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kodwa abanye bayehlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithile olukhulu udubo lungolokuswela imali ikakhulu abakade befisa ukuncintisa ukuthola izikhundla edale lephalamende. Kodwa abekhansili wonke ezweni benelisile ukubhalisa kungela izikhubo. Unkosikazi Nokuthula Sibanda webandla leZANU-PF ozangena phansi kohlelo loluhlu lwe-Women and Youth Quota uthi kazange ahlangane lobunzima.
Sikhangelele ukulungisa amasuwa imigwaqo lokunye nje konke okungahambi kuhle njengoba nalibona ukuthi iBulawayo vele.
Unkosikazi esinathi Bulayani obhalise ukuba ancintise engela bandla alimelayo kuward 24 kobulawayo uchaza isizathu sokungena kukhetho ezimele
hayi nomination kimi ihambe kuhle yemini isizathu sokukhetha obuyindependent ngibonile ukuthi hayi ungangcono ngibe independent ngenxa yokuthi kuvamile ukulwa okuningi ukuthi sokukusemaphathi akulanto enhle ongayenza partyo because umzwane ongazondana lo muntu kuphela ophezulu uyarikholwa
unkosazana Sukoluhle Mhlanga ubhalise ukuba angene emele abakhubazekileyo kubandla ele Citizens Coalition for Change kukhansili yakobulawayo
akulashu phendlane la nomination zonke sithi sambisa ama requirements we hope for the best ukuze lathi sitholakale njengabantu abakhubazekileyo
Unkosazana Adelaide Mhlanga webandla le-Free Zimbabwe Congress Party uthi wenelise ukuphanyeka amaphepha akhe edinga ukuncintisa esikhundleni sokuba lilunga ledale lephalamende efuna ukumela inkulumane ngobulawayo.
It went very well. Basemukele kahle, baphethe kahle, yomuntu ihambe kahle. Ama-fees wethu, it was $1,000, and of which we believe what is very fair.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu uchasisa inhlupheko ezibhekane lababandla aphikisayo ezivimbe amalunga awo amanengi ukuphumelela ukubhalisela ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka.
Ubukhotheli kufuna umuntu osevuthiwe, hayi khona abafana, hayi khona lina. Lina lisafunda, lina lingamasonja yini amabutho angena empini laphana lisekela inkokheli kanjani uchief advisor njalo enye into kobulawayo esiphambanisekile ngabantu abavela emashonalenti ka angifuni ukufihla ngoba nyanga ufisa ukuthi kwazakale ukuthi basilimazile kobulawayo yiba sefuna ukuzwa ukuba nguneni
lisiyatshona ilanga izeki ibingakaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abanelisileyo ukungena kodwa umgcinisihlalo wezek umnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi ikhomishini yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise njalo ayisibo abahlelayo isilinganiso semali okumele ihlawulwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho kodwa kuphuma kumthetho ovela edale lephalamende amabandla aphikisayo wonke elizweni kawayenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo elezanu PF elifake wonke amabizo ekhansilini lasedale lephalamende ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elizimbabwe namhla livuselele uhlelo lwalo lwezempilakahle olokuhlinza inhliziyo, i-Open Heart Surgery, esibhedlela se-Parananyatwa Group of Hospitals, eHarare. Uhlelo lolu lwagcina ukwenziwa ngomnyaka ka-2018 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuba isibhedlela se-Parananyatwa yiso sodwa esizobe siluqhuba elizweni jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UBlessing Bonda oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 ube yisigulane sokuqala esihlinzwe lamhla ekuseni. Ekhuluma ekulungiselelweni ukuhlinzwa kwalesi sigulane, umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamukele ngenjabulo ukuvuselelwa kwalolu hlelo olwe-Open Heart Surgery.
In this regard, more resources will be deployed to ensure the Open Heart Surgery program is decentralized.
Ngalokhu-ke usizo olunengi luzoqondiswa kulolu hlangothi ukuqinisa ukuthi uhlelo lokuhlinzwa kwenhliziyo luqhutshwe ilizwe lonke kuqala ngesibhedlela sempilo sentral hospital kobulawayo ukuze kuphathiswe abasezansi yelizwe. Ugatsha lwethu selwasungula ubudlelwano wokusebenzisana lamanye amazwe anjengeKenya, South Africa ne-Egypt ukuze sithuthukise ubungcitshi bethu bokuqhuba imisebenzi yokuhlinza inhliziyo, i-Open Heart Surgery.
UDokotela Simukayi Machawira, ingcwethi yezifo zenhliziyo lesifuba, utshele intatheli zindaba esibhedlela se-Parirenyathwa ukuba kuyinto emjabulisayo yena labanye bakhe abakuhlangothi lwezempilakahle elizweni ukusungula inhlelo eziqakathekileyo kangaka. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uNkosazana Patience Swanda, upha umbono wakhe ngalesi sehlakalo.
Kuyinto enhle ukubana lathi sesilomtshina, lanxa nje kusuya kube nzima ukuthi nxa umuntu esuka khatshana sesikhangele endaweni esifana labobhinga ethindele ukuthi mayebuya esebuye eHarare kumbe ukuthi sikhangele umuntu oselufanele kubo mgijima kubo khutshwa kubo ndinimbili ukuthi maye esesuka khonale esebuya eHarare kusuka kube nzima sesikhangele lezi mali. Kodwa njalo siphinde sithi uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi ezebone ukuthi into edingakalayo kakhulu. Siyabonga kakhulu kodwa sithi impumelelo ayifinyelele la kwezinye izibhedlela okuzayenzela ukuthi wonke umuntu efinyelele khona.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyechithungwiza in Manyame Rural Residents Association, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi kuyinto emjabulisayo ukuthi uhulumende sekubone ukuqakathekile ukuthi avuselele lolu hlelo elizweni.
Uhulumende kafuze amelele manxaso kulama campaigns ukuze ayenzele abantu izinto ezingcono ukuthi impila kahle yabo iye phambili.
Kodwa uKhumalo uthi kumele inhlelo ezinje zehlukaniswe lezombusazwe
njenge zikolo, amanzi, ama hospitals etu, lama clinics, ama roads etu. Lokunye konke vele okwenza ukuthi impila kahle yabantu ihlale ikhona. Kufuze kuhlale kulungiswa, kuhlale kukhona khonoko ama services ona lawo.
Umnumzana Charles Nyoni ophatheke kumisebenzi yokukhankasela umbuso kaZulu uthi lanxa lusamukeleka lolu hlelo kusase kunengi okumele kwenziwe ukuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle elizweni.
Uhulumende wethu kaqhakathekisi ukulatshwa kwabantu, kaqhakathekisi impilo kaZulu ngoba umelele ukuthi kuze kugcine kube ngama elections asebenzise indaba yokugula nokufa kwabantu ukuthi akampeni ngayo. Into ebuhlungu nxa sikhangela uhulumende ezano PF okhekhelwa ngumnankagwa vele ukuthi galani lathi nokusila kwethu kumbe elakusasa lethu kumbe impilo yethu. Yena uqakathekisa okwakhe okokuthi babulokhe bebusa nje betshontsha imali yelizwe.
Ababona ngezempila kahle yenhliziyo babika ukuba izingane ezingaba zinkulungwane ezine 4,000 ezizalwa minyaka yonke eZimbabwe ziphuma zile zifo ezijiyeneyo zenhliziyo okokuthi zidinga uhlobo oluthile lokuhlinzwa. Ngaphambilini kokuvuselelwa kwalolu hlelo, abantu abaningi abadala labantwana bebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokuhlinzwa inhliziyo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle agoqela eleSouth Africa, India, Bhilithani, China lamanye kulabo abatholayo abaphuma emulini eziswelayo abengenelisi ukuthola imali yakwamanye amazwe yibo ababhekane lodubo olukhulu ngoba iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokungafinyeleli usizo lokuhlinzwa inhliziyo. Ingcwethi zithi umsebenzi wokuvula inhliziyo ulakho ukuthatha amahola amathathu loba amane uma zingekho izinkinga okungenza kuthathe amahola angaphezu kwalitshumi lasithupha 16 uma isigulane silezinye izimo ezingaphazamisa ukuhlinzwa kwaso. Abepharerenyathu abathi bazoqala ukuvula izinhliziyo zabantu abadala kuqala besithi ngoba bona abahluphi kakhulu uma uqathaniswa lezingane kodwa bathe bazoqala ukuhlinza izingane maduze nje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abonga izigulane ngokubahambela emizini yabo emaphandleni esobelweni seBantwana North ama village child workers bakhala ngokuswela imithi yokwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela abantu egoqela ingozi zokulimala. Ngesikhathi uZulu ebhekane nohlupho zokuswela indlela zokufika ezibhedlela ngenxa yomango omude. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ama-village health workers la asebenza kungelambadalo athi ukukhwabitheka komsebenzi lo sekusiya kusehla ngohlupho lokuthi bayehluleka ukuwonga ngemfanelo izigulane abazimeleyo kulandela ukwemukwa kwabo ngomnyaka ka-2005 nguhulumende imithi lamaphilisi okwehlisa inhlungu kuzakhamizi ngesikhathi izigaba eziningi zingelamakilinika eduzane. Unkosikazi Lethiwe Phuthi okulumsebenzi osebenzela eBinga emele izakhamizi ezedlula amakhulu amathathu lengxenye 350 emangweni wemanzasiya uthi loba behlonyiswa ukusiza ngokwelapha uba lokudana lapho esethe wehluleka ukusiza ikakhulu abalimeleyo labazithweleyo.
Into esiyitholayo ngamakondomu lekwatemeka imisizeleka yikho njalo lathi kasilala elokhu zemeka asilala mali kasilala uniform so wena uyabuusithi kate ngimedisi sigaba kuphela. Uthwele sekuyile uyagula ungeke umnike i-treatment yamalaria kumbeni uyablida. So into ekhonapho even ngo-oros yabungelapho ngingaubatshela ukuthi hayi wokhani isikoti kalalikhambise kunjalo engafe ufile njengoba na ikubona kunzima kangaka.
Uphuthi waqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2001 ngemva kokufelwa lusana lwakhe mnyaka munye ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane woqhuqho wemalaria ehluleke ukuthola usizo lokumhambisa esibhedlela masinye ukuze ayelatshwa. Unkosikazi Rachel Mholi odabuka enkayi yena ukhala ngokusweleka kwamakilinika ikakhulu emangweni weMenda lapho asebenzela khona.
Siqalisa ukuvela ku-training sibuya sizosebenzela ema-community yethu ema-villageini yethu sayisiphiwa sayisiwoda isupply imaphilisi oparacetamol imithi yezilonda, amabandage, imithi yamehlo, lokunye nje okuthiyeneyo ofanele kuncede ezigabeni abantu bakithi ifuso kulohlupho lwemikhuhlane. Okwakathesi sesidaniswa yokuthi abantu bazijwayele ukuthi besibanika amaphilisi, manje kathi sasisawutholi. Kuthiwa ihulumende ithi akula mithi esiphuma ngaphandle, imithi yashota ezibhedlela.
Unkosikazi Margaret Bernard oncedisa esusumba eBinga uthi ngaphandle kokusilela kwemithi bakhala njalo ngokuthi umango lo ule ambulance eyodwa, okuyikho okwenza ukulwiswa kwemikhuhlane efana lemalaria edla ubhedu kule indawo kube nzima ukuthi inqotshwe. Uthi ekuqaleni kweviki le kufe umntwana oleminyaka elitshumi lanye kusigaba lesi lapho abazali bakhe babengakatholi imali yokumgijimisela esibhedlela seBinga District Hospital.
Lokhu kakhulu ngoba asitakula ambulance. I-ambulance isedistrict edinga. Esikhathi esiningi i-ambulance yabe and then ngakule kulema-emergency wena ngodinga imota kumbeni imota ingatholakala yafaka amafutha ubhadala imota leyana $60 or $80 ukuthi uhambise edinga.
Unkosikazi Juliana Ncube omele iJengwe esigabeni seWange laye ukhala ngenhlupho ababhekane lazo.
Thina as village health workers asila paracetamol because singahamba ekliniki siyoda bayasitshela labo abalayo ilutshwane, so ukuthi umuntu nxa ebuya ngapha kithi we just refer to the clinic what ayizuza iparacetamol.
Iningi lama-village health workers la athi aluba uhulumende uyehlisa inhlawulo zendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zemaphandleni ngoba iningi livinjwa ukuyadinga usizo lokwelatshwa bekhanywa imbadalo. Isikhulumeli sezempilakahle kuhlangothi lwe-health and child care umnumzana Donald Mojiri uthi inhlupho lezi uzaziphendula seqale wahlolisisa okwenzeke kuzwelonke ngohlupho lolu. Kwathi umnumzana Admire Kuretu yena ongumqo ndisi wesabeleni lesi wangaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Inhlupho lezi ziza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokusweleka kwemali, imithi ezibhedlela kanye lemitshina yokuhlola imikhuhlane. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo kuphenyo lwabo babike ukuba isabelo seMathebeleland North silabandeni abagula imikhuhlane engelaphekiyo. Isilinganiso sabedlula amachumi amathathu ekhulwini 36.3% silegcikwane le-HIV and AIDS, kodwa lokhu kwenzeka ngesikhathi iningi labongi selisuke la kwamanye amazwe lisiyadinga amadlelo angcono, okuyikho okungeza imithwalo kuma-village health care workers. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalibazi abantu abafake amaphepha abo endaweni lapho okulaba umele ibandla leli kukhetho lwamakhansili lolwamalunga edala lephalamende. Lithi lokhu kukhanya engani kwenziwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlalana namapolisa e-NCITA or Central Intelligence Organization. IFAS iyakuphika konke lokhu. Kusenjalo ibandla leli lehluleka ukufaka amaphepha kwezinye indawo njalo kuma-provincial councils. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Ellen Shiriedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudalele i-Central Committee kubandla le-ZANU PF. Unkosazana Shiriedenga usungula lingxoxo.
Yebo nje asenelisanga ukufilda 100% kodwa senelesile ukufa nama-candidates endaweni eziningi ezelizwe save for a few cases. I-nomination court ihambe kuhle loba nje bekulokunye ade kungani kuyahlupha. One, indaba yokuthi i-VAC ifake umthetho yawagazetha umthetho lo ngo-8 ebusuku before ilang just a few hours before in nomination court. For example, ukuthi kuzaba ma provincial councils ematown akobulawayo ngeHarare, of which besingakulungiselanga khona lokho, kodwa nje ngeHarare sikwazi nelisile ukufaka amalist ethu. Njalo singakhangela ukuthi indaba yama double candidates okhuluma ngayo khathesi ngikhuluma lawo sivela ezek kunomination court. Lapha ade siyekhangela ama-nomination papers. Nxa ukhangela lapha indawo okulama-double candidates, you can tell ukuthi ama-double candidates ngabantu abefethi, ngabantu abamanga. One, abantu okuthiwa ngama-signatories wona laba, ngabantu yethu bethu, yebo ngamabizo abo, but ama-signature kafani ndaweni abephathi. Owesibili, nxa ukhangela ilogo esetshenzisiweyo, ilogo yethu ukuliphepha okuthiwa yi-gloss, but leli iphepha elisetshenziswe yilaba bantu liphepha elifotokopiweyo. Okwesithathu, abantu laba kasibazi.
Golide, nanko-ke akusitsheleke ukuthi uzwa njani ukhulunywa ngumama.
Ukuhleleka kuqakathekile empilweni, kwenza into zonke zibe lula. Thina njengeZANU-PF besihlelekile kakhulu sibili ngoba into zethu zonke zihambe kuhle, amakhandidate ethu wonke asubmitile, including ucandidate number one upresident uzowabonakala efika e-nomination court eHarare, himself sibili ngokwakhe manqama wazihambela wafika wahlala emabhenjini kwabana naye ubana athi submit himself under the constitution and requirements awezek. So thina ukuhleleka kwethu kwenze umsebenzi lula kakhulu, asibanga ngisho the problem. Bengihleka nje ngikhanye lapha kobulawayo ngibona amanye amakhandidi amabandla atshiyeneyo including i-CCC as late as ngabo after 3 sokusiya ku-4 bengikhona begijima behambisa amaphepha abo besenza into ezinjalo, and mina ngakubona ukuthi okunye lokhu kubangelwe yikhona kwani lukona athi abona abazange babatshelwe ukubana ongenayo nguwuphi until nge-last minute yona leyo angazi bebehlelelani naw sokusenza kube chaotic. For example kobulawayo lapha abafaka ngisho one ama-candidates ku-provincial council. Thina lapha njengeZANU-PF kushouthi sesithethe wonke ama-positions engu-10 lana uncontested, and lokhu futhi ayisikuthi beta yinto ekhulunywe last minute. Thina last week size sayenza ama-elections ukuthi sikhethe abantu abazosimelela ku-provincial council. So yinto eyayikhithwe kutiele asiyonto esiba isijumejule, but because of not having structures maybe abe-CCC akufikanga kuhle kibo ukuthi kufika, but kithi kwafika kwaze kwabuya imemo ivelela e-office eHarare ibhalwe ngu-political commissar wethu ubaba uBima, notifya amaprovinsi wonke ukuthi bakithi cela liyenze ama-elections ndinomnika abantu abangu-10 and make sure that 5 ngomama 5 ngobaba per province.
Ngingena kulapho-ke Nkosazana Shiredeka.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi la akhulunywe ngubaba uGolide. Clearly aseconfirme into eyodwa esithone sikhuluma ngayo mihla ngemihla, ukuthi iZANU-PF iphiwa information thina amanye amabandla esingayiphiwa. One, indaba eye-provincial council, nxa ekusithi imemo yafika bakhetha abantu babo last week, but sikhangela igazethi ekhithiweyo ifaka umthetho we-provincial council, igazethi le igazethwe ngo-20 June. Siyavuka sisiya ku-nomination court, igazethwa ngo-8 ebusuku. So nxa esithi bayenza kudala kutho ukuthi information leyi besebeyitholile kudala. And secondly, mina njengomuntu okwi-elections ngiyahlala ku-national multi-party liaison committee lezek. Last week sihlale lezek ngolwesibili ku-national, ngayibuza personal indaba yona le e-council. Nxa ekhuluma ngokuhlelela, ukuhleleka kwakhona kuhleleka njani information isihlelwa ebantwini? We are a democratic country. Information should be shared. The constitution iyakukhuluma the right to information. Sikhangele udaba olama double candidates ngibelekile. Bulawayo sichekile all the double candidates akhona ngawefeki. Harare ngawefeki njalo ngabamanga. So thina njengebandla sitshela abantu beZimbabwe ukuthi indaba leyi sesiyifaka emthethweni. Abantu bemthetho bazayilungisisa, laba abangamasignature bethu bazakhuluma.
bekhuluma bebonisana labemthetho ukuthi hayi thina ama signatures ethi laba abantu laba kayisibo bethu njalo ungakhanyeli abantu laba akade bengekho ku approved list yethu asibazi
yamangale khuma ngendaba yama-type candidates esithi kabawazi kulama videos asekekayo edadidadiwethu I can even send you one video empopoma mzilikazi constituency abantu empopoma mzilikazi constituency bakhala ngokuthi bona bafuna udlawuta ngupardon I think pardon bafumaneyo samncanca kodwa ilist ebuyileyo kufaka omunye umuntu
lapha liziwe umnumzana Joseph Tuma ukubandlalezana uPF lo nkosazana Ellen Shiredenga ukubandlalaCCC singayehlukane khonapho sikhumbule ilaptop namhlanje sixoxa ngokhetho oluzayo siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisako umthembo sithemba uGift Dube lilale.